Namhlanje umongameli Yoweri Museveni wele Uganda uvule okusemthethweni umbukiso wamabhizimusi oweZITF 2019 ekhuthaza ukubambana kwamazwe awezwekazi leAfrika.
To those who have put sanctions on Zimbabwe, to lift those sanctions.
Izijezi zenotho ezothulela iZimbabwe kumele zesulwe ngoba izwe zibuyisele lelizwe emuva. Kube ngabe iZimbabwe lamazwe aseAfrika abambini ngabe izijezi lezikudala zasuswa ngoba amazwe njengaboChina ngoba nifakela izijezi zenotho nabo baphindisa. IziZimbabwe zilokhu zikhona ngenxa yokuthi abantu kababambananga lapha eAfrika. Ukuqhubeka kwalezi zijezi zenotho kutshengisela ubugwala ngoba iZimbabwe ngayisenza kumbi iyabiza sibonele layona isiqondisi so ukuthi omunye umuntu abuye sithi uyayiqondisa ibugwala lo.
Sanctions are one-sided forever and ever and ever.
Umnumzana Nkululeko Ndebele uvumelane lomsebeni kodwa esola ubukhokheli obukhona ethi buyehluleka.
Hayi mina mvumelani lakho mina lokho. Of course ngabe ayo angani ayasibambelela but mina ngibona ngani thina ngokwethu sehluleka ukunjani ukubusa special ama leaders lawa ayehluleka ngani ayisikho lokhu vele ayisithe amboni ukuthi ama sanctions yiwa angani angayenza kube nje so thina ngokwethu as we are failing to like sehluleka ukubusa lawa.
Wedolobho lakobulawayo uKhansila Solomon Mguni uthi ujabuliswe iMelika ngokuphenduka ukuzobukisa eZITF ngemva kokuma okweminyaka ethize ethi bakhangelele ukuvuka kwamankampani lokubunjwa kobudlelwano obutsha lamanye amazwe.
Sijabule kakhulu lonyaka ukhanya ngani umcimbi lo uza umcimbi omuhle kakhulu ngoba sibone amazwe amanengi yomhlaba, sibone abeMelika labo babuyile lapha ngemva kweminyaka emithize bengatshengiseli bengabukisi koBulawayo. So sijabule kakhulu njengoBulawayo ngoba kuza sinike ukuthi sithathe lathi isikhundla sethu phakathi kwelizwe leZimbabwe njenge singathi at industry lapho yema industries koBulawayo. Njona sibona ke abantu abavela emazweni aseNgilande kubo-America laseGermany bebuya lapha kuthi ukuthi kuzaba lokubunjwa kobudlelwano obutsha ade kungasekho eminyakeni ephosa amachumi edluleyo.
USeneta Molly Ndlovu webandla lezanu PF ukhanya laye ejabulele inkulumo kaMseveni.
This is the first of its kind. Azake sikubone ukugcwala okunje kwabantu bemzini ugcwale kuze kuswelakale endawo yokufaka kuzofakela amatende phandle. Kutsho ukuthi iZimbabwe is open for business. Sikhangelele ukuthi investment izaba khona. Wanxa ubona abantu ama-companies emaningi kangaka kutsho ukuthi kuyathembisa ukuthi ilizwe lizavuka njengoba umdala esithi this is the new era. This is the beginning of its kind. Yes. Njalo sithabile ukuthi umuntu emzini usefikile ezweni lethu. Layo uzahamba esiya kibo esiyathengisa iZimbabwe. Ngibonani bonke abantu abagcwele lapha abazobukisa they will go and sell Zimbabwe to your country, to their countries and then ama investors will come ngobuningi babo.
Umsebeni kunkulumo yakhe yokuvula umbukiso weZITF ukhuthaze amazwe eAfrika ukuba abambane njalo azi ukuba anothile engabothengisa impahla yabo ingahluzwanga. Umbukiso walonyaka uqoqwe ngendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industry ngokuthengiselana phansi kwesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. Umbukiso weZITF 2019 uphela kusasa ngemva kokuvulelwa uZulu lamuhla. Umsebenzi lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa babhode bebuka imisebenzi ehlukeneyo ebukiswa eZITF 2019. Bayafika lasembukisweni wabeMelika bona abakade sebeleminyaka emithathu bengabukisi eZimbabwe. Amankampani edlula amakhulu amahlanu 532 aweZimbabwe ayabukisa lonyaka. Amazwe alichumi lambili iningi lawo kungawemhlubulweni owangezansi ye-Afrika lawo akhona eze kumbukiso walonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.